Umsakazo we-Studio 7 uvakatshele eNtebe ngolwesithathu kuliviki lapho bewugqokozela esikolo seNtebe Primary izakhamizi kuye ngobuningi bazo ukuzohlatshwa ejekiseni ukwenqabela i-COVID-19. Izakhamizi esiqoqelazo zithi zithethe leli nyathelo kulandela ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni. Umnumzana Gift Spando osuke khona la eNtebe oleminyaka kuzalwe ngamathumi amahlanu 50 ngomunye walabo abavuke emadabuka kusa ngolwesithathu ukuzohlatshwa.
Kwenze saba sizohlatshwa ukuthi umkhuhlane lo uyabulala ugcela iganga lonke. Mna ngifike ekuseni ma-6 besesilapha eNtebe, hhayi kuhambe kuhle kakhulu, sinabona okuluhlupho khona.
Umnumzana Bongani Ncubela uthi uthethe enyathelo elifanayo ukuze azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Endethe lapho ukuthi ngizohlatshwa umkhuhlane lo khona we-COVID-19 ukuzovikela umkhuhlane lo. Ngakukhutheza abantu ukuthi abangadeleli umkhuhlane lo ngoba awukwaziwa ukuthi ubuya nini njani, ubuya njengesela.
Unkosikazi Betty Moyo osuka kusobhuku umnumzana Gift Moyo ngomunye wabahlatshwa eJackson le wakhuthaza ezinye izakhamizi ukuthi zithathe inyathelo elifanayo.
Sorry kithe kithabiwemo kuthi buthuku ko ubuyigotsi nithabuta sokakere ebi kithe kithabiwa gore nithabule buta kwakwampulaya ni bangwe ke bakhuthaza ka mata magae gore abade bathabiwe bakhumane bophilo.
Unkosikazi Janet Judge owekhona line uthi kumethusile ukubona abantu bephela ngenxa yalo mkhuhlane okubangela ukuthi azokwamukela lo mjovo.
Ngibuye lapha eNtebe ukuzohlatshwa injection yokuvikela i-COVID ngenxa yokuthi umkhuhlane lo ngizwa sibili ukuthi awumanga kuhle, so ngizame ukuthi ngizivikele lami noma sobuya kimi okungangilimazi kumbe ukungibulala.
Ukhansila weNtebe umnumzana Miklas Ndlovu uthi uhlelo lwabebutho lokuhlaba izakhamizi emaphandleni lusize kakhulu asebeluphele.
Bekulabantu abaningi abebengenelisi ukuthi bayefika ezindaweni kahlatshwe ngenxa yama-transport ubudala lakho konke okunye lokugoga, kodwa benelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabileyo esigabeni sakithi leli lingu-1476. Yikho besikufisa njalo ukuthi inhlelo kazibuye ebantwini, kungabiyiwo amasosha wodwa, zonke inhlelo zikahulumende kazibuye ebantwini njengakho lokho okwenzakeleyo.
Ibutho lakuleli liqale ukuhlaba uzulu emaphandleni Jackson le kumaviki amabili edlulileyo lincedisa abezempilakahle. Sebefika phose inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 129,340 abantu asebehlatshwe ejekiseni yokuqala e-COVID-19 ezansi emaNdebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingamathumi ayisishiyagalombili 81,392 bahlatshwa esibili. Kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi layalungiselele ukuvulwa kwezikolo ngokukhangela induba ezibhekane lababalisi ukuze abafundi bengafiki behlala njalo bengafundi. Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi semawane eNtebe uthi njengabazali bayakujabulela ukuvulwa kwezikolo.
Sivulwa ngemandla siwujabulele lokho ngoba abantwana besehlala isikhathi eside bengafundi. Akuvulwe kule qiniso lokuthi ziyavulwa njalo zivula kunjalo ababalisi labo bathole imvula yabo yonke, ngoba kungathiwa kazivula abantwana befunda kuphela, ababalisi siyakwazi ukuthi umgogo lo abantwana besikolo. Siyamsola la mqatshi wabo ngoba kakanelisi ukuthi abaniki into zabezeneleyo okunjengeholo, akhulume labo abantwana bethu bafunde ngoba abantwana sebengemva kakhulu. Kusibulele kakhulu lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kuza kuba nzima kubabalisi uthi babuyele ezikolo ngomvulo.
Akulakho kuza kufunda okuqondileyo okuza kwenzakala lapho, ngoba ababalisi bayakhonona ngeholo labo elincane kangaka. Kuza kuba kuthiwa enyathela udaka inathile, uhambile isikolo ufundile lo bengafundanga. Ababalisi banikwe i-short notice 3 days ukuthi belungiselele ukubuyela ezikolo zabo. Labo bangabazali bofuze bechiye bebhadalele abantu babo i-school fees. Sazi ngomvulo kuzaba nzima ukuthi abaningi babuyele emsebenzini ngoba bafuze badinga imali zokubuyela ezikolo, ukuthi imali zona zinzima ukuzitholakala kulezi nsuku, i-foreign currency.
Uhulumende ubike kuliviki ukuthi abafundi abazabhala imhloliso lonyaka bazavula ngomvulo, kuthi abanye bavule ngomvulo ozayo bavale sokulanda ikhisimusi. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngiSentebe eGwanda, ngu Albert Ncube.